siyalambulela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 17 kuMabasa 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe esisakaza seWashington DC. Welamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Kusasa eZimbabwe linanza ilanga lapho elazikhulula khona embusweni kahulumende weRhodesia ele Independence Day. Kule mbono etshiyeneyo ngokuthi iningi labantu likhululekile na sokudlule iminyaka engu-35 ilizwe lathola uzivuse. Umeli weBinga North edalele ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi uzaqhubekela phambili ngokulwela ukuthi indimi zonke ezisemthethweni elizweni zitolikwe kuleli dale njengalokhu okwenziwa indimi zesiNdebele lesiShona ukwenzela ukuthi abanye bakhe abazisebenzisayo bekhulume bekhululekile kuleli parliamente. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kusasa eZimbabwe linanza ilanga lapho elazikhulula khona embusweni kahulumende weRhodesia mhla ka 18 kuMabasa 1918. Lanxa kulabanye abancome uzibuse iningi lithi kalikhululekanga ilizwe ngoba kulobandlululo elizweni kukanti lamalungelo oluntu ayiphulwa. Okunenga lolu daba sikuzweni kungxoxo lesakhamuzi sakobulawayo umnumzana Dumiso Khumalo.
Ilanga lona lelo dadwethu lilanga nje elingakanini ebantwini bakithi. Akulamuntu ongathi ukuthi uyazivusa kuloneli lizwe. Abantu abazivusayo ngabemuli yakibo kapresident kuphela. Abaningi ngabantu nje abahlalele nje ukuthi bangathini. Engathatha for instance abantu abanjengabosisi uJuri nabobaba uMtasa. Abantu laba babekhumbula ukuthi bazinkalakatha kuloneli lizwe. Kodwa konke khonokho kwaphuma sobali ukuthi nathi one of the things. Liyafanana lokuthi open prison. Wonke umuntu uyadingana apha kakulamuntu ojabulayo.
Kodwa okuhle esingakuncoma ukuthi abantu abansundu sebezenzele khona yikuphi?
For the past 6 years akukho ngitsho lokukodwa abantu abangazitshaya kwisifuba. Ngoba iqiniso has been moving from bad to worse. This episode ngabona 120 years back ne-36 years ngalezi sisimbe.
Kodwa sesikhangela loluyana ubandlululo lwabelungu ukuthi umuntu omnyama kule ndawo angasihambiyo, kulezikolo angayikuzo, kulo msebenzi angawenziyo, kulezifundo anganyeke ewaziqeqesha ekolitshini.
Yona leyo dadethu yinto ebuhlungu kakhulu yona leyo okwenzakala ngayo khathesi. Khathesi uhulumende lo khona iNdebele ulizonda lokhano kokuthi. Ngitsho loba bona labana abasebenza ebandleni lakhe. Ngikusebenzela nje khonokho ukuthi babebelwe ngakuphela kodwa labo bayazazi ukuthi vele abanavali ngisho phakathi kwenhlanganiso yakhona. So amakhiwa ayengcono ayesenza nje umuntu omnyama wonke alingane. Khathesi kubuhlungu kakhulu ngoba uhulumendelwana uyabe promote omunye umhlobo phezu komunye.
Imzekeliso elilayo ngalokho yiphi?
Yeah, uyabandlulula kakhulu uhulumende wangkhona. Okokuthi konke khona lokho kuveza ukwehluleka. Uyabona ukuthi amazwe wonke globally basebenzela ukuthi izizwe zibambane. Sowethu yikho engikhona efaka umthetho wokuthi kube lesi sizwe esikhangelele ezinye izizwe phansi.
Ikusasa-ke liyibona injani?
Lapha into engenza kube ngcono kuzaba ukuthi nje yenalo umuntu okhona ongiyosehlukumezisi nje kangaka angabi khona ekubusweni kwelizwe. Njalo ukuthi nozangena laye abekwazi ukuthi ukuba ngumkhokheli welizwe akudingi ukuthi usekele isizwe sakini. Umuntu obusa ilizwe ubusa zonke izizwe ziyabe ziselizweni lona leli. Kuhle ukuthi kungabi lokubandlululana komhlobo ngoba lakhathesi khonokho sikubonile izinto nakuye nalo omunye we-opposition upresident wangkhona uTsvangirai. Naye wenza into efana nayo ngakhangela ukushado cabinet yakhe. Naye ivele ilobandlululo olukhulu kakhulu ukhangele ngitho layo nalekathisa uJuri layo. Nayo futhi yafanana la ifakwa abantu beStreaming Border. So khona ukuthana kuyatshengisa ukuthi vele ikhatshana lokuthi ilizwe lona leli lihlaliseke.
Lo ngumnumzana Dumiso Khumalo isakhamuzi sakobulawayo obekhuluma ecingweni leStudio 7. Umeli webhinga North edalele eParliamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi uzaqhubekela phambili ngokulwela ukuthi indimi zonke ezisemthethweni elizweni zitoliwe kuleli dali njengalokho okwenziwa isindebele lesishona ukwenzela ukuthi abanye bakhe abazisebenzisayo bekhulume bekhululekile kuleli dali. Umnumzana Sibanda uthi ngokwehluleka ukuba labatoliki balezi ndimi kutsho ukuthi idali lePhalamende lephula imithetho ekusisekelo sembuso welizwe.
Ngakukhuluma ngesizathu esokuthi uma ngibona amalunga edale lePhalamende awakhuluma isindebele awakhuluma isishona kujwayelekile ukuthi noma abantu abafundileyo abasaziyo isilungu abafana noChamisa uzamuzwa eqeqetsha ngolimi lwakibo ukwenza ukuthi nxa ekhuluma labo abantu abaye bemuzwa noma isalukazi noma ixegwe elingafundanga elingezwa isikhiwa kuba lula ukuthi ezwe ukuthi ummeli wakhe uthi. Kanti bese kusithi ke kulaba bantu abafana nami engikhuluma isiTonga sokusiba nalabo abakhuluma iChibarwe, iChichewa, isiKhalanga, isiKhoiseni, isiNambiya, isiNdawu, isiShangani, isign language, isiSotho, iTswana, iVenda leXhosa nikawatholi ithuba elifanayo. Osokusenza ke ukuthi laba bangakhululekanga kakhulu ukukhuluma ngesikhiwa uzathola ukuthi eParliament babe lokhu bevala imiyolo.
Singathi maningi amalunga edalela eParliament akhuluma ezinye lezi ezinye indimi kumbe sikhuluma ngabantu abalihlekana kuphela.
Baningi, remember ukuthi khona indimi zonke lezi esikhuluma ngazo zindimi ezikhona eZimbabwe. Ende uzathola ukuthi isikhathi esiningi singazama ukuthi conduct studies zananzelela ukuthi ama members of parliament wona lawo asuka kulezo ndimi indawo ezikhuluma indimi zona lezo yiwo anga contribute yo phakathina kweParliament isikhathi esiningi. Bengakontribute kungasukuthi kabula abala lutho lokukhuluma but kuyikuthi iproblem ekhona ngeyokuthi isikhiwa mhlawumbe kwesinsikhathi siyabaphica labo babefuna ukuthi bekhulume ngolimi lwakibo kusenza sikhangeleke angani thina esikhuluma lezi ndimi kasi sobantu beZimbabwe. Nxa bekhuluma abakhuluma lezi ezinye indimi ezikhulunywa thina sayo sesibonakala ngani engxenye nje singabantu beMozambique kumbe singabantu beMalawi ungani singama immigrants phakathi na kwelizwe lethu. Kanti uma omunye lomunye ekhuluma ngolimi lwakhe uzizwe siba lesisindo labantu bakibo labo bayeza ukuthi hayi lathi siyingxenye yelizwe leZimbabwe. So ke yikho ngayifaka ipoint of order naleyana. Ngathi ngiyifakile uSpeaker wathembisa ukuthi bayazama ngazo zonke indlela ukuthi lokho okuyinto khonokho kulungisiswe. Ngakho ke ngizabapha nje ithuba elifitshane mhlawumbe just 2 months to see ukuthi mbone ukuthi yikuyini asebekwenzile. Nxa bengayenzanga lutho hayi kutsho ukuthi leyo ndaba sesiyaphinda siyivuse. Kungangcono le madala esihambi ecourt ukwenzela ukuthi siyezama ukuthi iParliament sibambe ngamandla ukuthi yenze okufanele ukuthi kwenziwe.
Singathi kusedalela eParliament lodwa kumbe sikhangela ukuthi vele kumele umthetho leyo kuconstitution ilungise elizweni ukuze isebenze.
Liqiniso lona lelo olikhulumayo ngoba ungakhangela kusection 6 subsection 3 constitution yeZimbabwe ithi yona kufuze ukuthi indimi lezi zibe zindimi ezisetshenziswayo but thina sithe okungaba ngcono ukuthi othi sicalisele lapha eduze lapha esivele sikhona ngoba le inxa siyilungisa siyilungisa ngeyangkhaya ngemndeni ngeParliament nxa sesisuka lapho ke sokulula ukuthi sesithi kuhulumende kanti uhulumende wena indaba ungenzi lokho ukuthi kathesi sicale ngohulumende mende thina njengeParliament yakhona singakakulungisisi ngibona ngani kusuka kube lo dubu.
Lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda umeli weBhinga North edalele eParliament obekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare. Ubuyanga bubikwa busengezelela umonakalo obangelwa indlala eZimbabwe ngoba abantu abaningi bathi kabenelisi ukuthenga ukudla lanxa kutholakala ezitolo. Umeli weBite Bridge edalele eParliamente uNkosikazi Sipho Dube utshele umntungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi okudanisayo ukuthi ukudla kukahulumende okumele kuphiwe uZulu ngaphandle kwenhlawulo kuyathengiswa.
Imumo khona kathese emavinkilini konke into ikhona kodwa imali yokuthi umuntu ayethenga manje imali kayikho. angazi ngokuthi kathe sibe kuthiwe khona kuzaba lohlelo oluzabuya abantwana nxa bevula izikolo ukuthi baphekelwe ezikolo ngokuthi besekulomumo wokuthi abantwana ingani indlala la esiba-afektha ngaphezikolo bayalala abantwana bayanjani njani ukuthi lokwana okutshengisa ukuthi abantwana bahodoza sokuthiwe izikolo zizaphiwani isikapa asikakubona sikukhangelela ukuthi nxa izikolo zivuka kungaba khona yini nxa sizabuyela ephalamenti sizabe lokhu sikhala ngakho ukuthi kufanele abantu liphiwe ukudla lincediswe sibili ngokuthi yona imali $15 leyokuthiwa lithenge ngayo isikafu mina ngibona ingani inengi kakhulu plazi abantu vele kabanelisi bonke ukuyathenga ukuthi abantu babethemba ukuthi bazidlileyo so uhulumende kancedise kakhulu ukuthi ukudla kakubuye phansi ebantwini abantu bathole ukudla okudla sibiloko kuncedisa ukuthi abantu bengafi ngendlala i-$15 abantu kabayenelisi abalayo
lo nkosikazi Sipho Dube ummeli weBeitbridge edalele ePhalamende. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America iseWashington. Lisibamba kumakakase aku 909 medium wave la kushortwave 4930-6065 la ku 15460 kHz. Lila kwenjalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voandebele.com. Ngesilijike kancinyane ezandleni sikantungameli inkomo weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama ngontungameli inkomo. Lamhla ngixoxa lo msekeli webandla le-MDCT uDonald Mabutho ongomunye wabasekeli baleli bandla abatshengiseleyo eHarare ngeviki edluleyo besola umbuso kamongameli Mugabe. Ngiyakwamukela kuhlelo Mabutho.
Ngiyabonga mfowethu Ntonga.
Kuyini okukuphe umdlandla wokubana usuke kobulawayo uyebambana labanye bakho ekutshengiseleni lokhu eHarare?
Njengomuntu osakhulayo bengisiya tshengisela ukuthi nginike istatement ngikhuthaza abanye amajaha asakhulayo ukuthi hayi bantu bakithi sekwanele isikhathi sobuso kamgazi sesidiniwe sesihluphekile asilamsebenzi. Abaningi bethu ama-university graduates sebethengisa i-airtime abanye ngase ngokuyinto yomthova and yinto mina engangijabulisiyo njengomuntu osakhulayo though I am gainfully employed as an operations manager one of the top companies but I decided ukuthi no let me take an off day ngihambe eHarare ngiyejekisela uzulu wonke ukuthi hayi bantu bakithi isikhathi sikamgalo sesenele.
Uzwe njani ubona libanengi ligcwala isitalada ngendlela eligcwele ngayo ligeleza ngazo njengomfula?
Ngizwe ngisiba lentshukuntshu lami kungikhuthaza sibili ukuthi hayi bantu bakithi sentini ukuthi sikhulule uzulu lweZimbabwe lonke luke lokusutha into zonke zibe right. I-economic situation which has prevailed lapha elizweni lapha for the past 15 or 20 years ikhoste kakhulu i-generation yethu yabontawo ukuthi ngalobana kathesi sigatshala but ngenxa yombuso kamgabe bantu bakithi ngibone kufanele sibili lami ngithe ngibona abanye begcwele uyazi ngizwe inwele zami zisibi ukuthi hayi iZimbabwe entsha iyabuya la bona umongameli nonkosikazi wakhe besiza bezokhokhela bengaphambilini ngoba yinto le yayihlala ikhulunywa upresident ithi hayi ngizakhokhela mina ngiphambili so kwasuka ke kusithi laba bemaphepha ezindaba ke basebekusebenzisa khona ukuthi hawu kanti yena uTsvangirai wayethi uzakhokhela but iparty yethu with the leadership ekapresident wethu umongameli ubaba uTsvangirai made a statement emhlabeni wonke ukuthi hayi bantu bakithi kathesi sekuyisikhathi sokuhamba. Ngiyakholwa kakhulu mfowethu Ntungu ukuthi iZimbabwe entsha iyabuya ngesithengiselo esenzakele eHarare. I'm sure upresident ukhulumile kuzangena kuwonke amadolobho after that sibeze siba le one national lokuze ezabambanisa amadolobho wonke lama-reserva sesimtshela ukuthi hayi baba mkabi sokuyisikhathi sethu ukuthi sithathe iZimbabwe isebenze njalo amandrasti avaliweyo kobulawayo avuke ontanga bethole umsebenzi bekele kuhlala emabrijini.
Sike sabona ngo-2013 uTsvangirai egcwalisa inkundla lezinkundlana abantu bemlandela ngobuningi kodwa usuke wanqotshwa kukhetho kusuke kuphambaniseke ngapi kanti
nxa ngikhangele i-election ka-2013 bantu bakithi i-national mood eyayikhona ngaleso sikhathi wonke umuntu had one message i-change but okwasuka kwayenzakala after the 31st of July kwaba le-national mourning abantu kwabazondisa kakhulu ukuthi ayisiyo into ababeyikhulume mhla ka-31 July and waphinde wakugcwalisa kanjalo-ke umgabe ngendaba yokuthi i-age isimthethe wakhuluma wathi hayi ubaba uTsvangirai waphuma le-73% kuyisi sitshengiselo ukuthi yiyo eyayiyinzuzo esasiyitholile lo mongameli wethu 73% kungaselani umgabe wadicida ukuthi hayi bantu bakithi mina lokhu ngisafuna but kungaselani that will not happen in 2018 ngoba mina njengomunye wabontanga iwill make sure ukuthi ubaba uTsvangirai usekuhambile e-State House njalo uselethile inguquko ekade siyimelele since independence
kudaba lokubhalisa ukuvota lapha liyakhuthazana yini njengabasakhulayo ngoba mhlawumbe kulapho unye kule nkinga khona ukuthi abasekeli bebandla bayabuya emihlanganweni kodwa abanye babe bengabhalisanga ukuvota
ngiza kubisela njalo umfowethu Mtunga ku-2013 ngikhuluma lapha ngile gunya ngokuthi mina kuward yami uward 9 lapho evela khona empopi maphelandaba I myself personally ngiyaziqhenya ngoba about 250 people engabadayarizayo ngabhala phansi ukuthi laba sebengama-registered voters la manje kathesi loko sikhuthaza ukuthi bantu bakithi asibhaliselini ukuvota but inkinga ilapha kathesi akula ma-centers akhona kathesi angaba seduzane ngakunika umzekeliso empophoma kumbeni emakhandeni kusize lapho kubopho azikho indawo zokuthi kathesi singaba sithathe even abanye abasakhulayo ntanga bethu sisiyababhalisa
hhayi isikhathi sesidliwe ngumangoye mabutho kubaphosele lokugcina abanye ontanga
asisukume nini emadolobheni sitshengisele uzulu wonke umhlaba wonke ukuthi hhayi bantu bakithi mgabe isikhathi sakuse sikwanile siyayifuna le mali yethu i-15 billion leyo kuthiwa yenyamalala and yona i-15 billion angikhona ukuthi iyo yodwa ziningi imali ezatshontshwayo
hhayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo mabutho siyabonga
ngiyabonga ntu
belilalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lomsekeli webandla le-MDCT uDonald Mabutho ongomunye wabasekeli baleli bandla abatshengiseleyo eHarare ngeviki edluleyo besola umbuso kamongameli Mugabe asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguNtungameli Nkomo
Sibonge uNtungameli Nkomo weStudio 7 obesethulela uhlelo oluphathelane labasakhulayo. Lesizwe umculo kaMoyi uBob Marley esithi Redemption Song.
All pirates, yes they rabbi. Sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds.
Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
You have have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.